Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlakathwe ngomgqibelo mhlaka 1 Ntulikazi 2023 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabezaphu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho olwe-harmonized elections mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intathele zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi wathiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeketa bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonishwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni njengoba ubona nje lamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo. Kulokhe ibizwe lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngineshwa siyanazela ukuthi umgabe ubhubhe emva kwamdala sokula mnyaka emlutshwane edlule kodwa ngwane selicijile ibizwe lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhe ephila lamhla ebantwini.
Uya phambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi anqintise kuleso sikhundla sokumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga leviyole Zebra njalo sengunobhala omkhulu weZebra Veterans uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle, wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayezakalanga.
Omunye naye okhalayo ekhumbula umdala ngowesifazane owayeseZambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube leli movement zonke lezi.
Umgqilhlalo wezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti kukhulume izaphu kuphela, ngoba unkomo wayengamelanga izathu kuphela but wayemela abantu bezimbabwe bonke unkomo wayengamelanga imihlobo wayemele imihlobo yezimbabwe yonke ngitsho lawa amakhiwa ayemelwe ngonkomo wayengakhanyeli ukuthi wena ufela ngaphi wena ufela ngaphi siyamangala ukuthi thina abaloku bekuzaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasichiya wasebenza kanti yinto bekufanti nayo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owangufunwa ngunkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawudwe singahlukaniswa ngezombangazwe singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
osakhulayo ebekezela nqube osebhalisa uncintisa emele izaphu esigabeni sepopomamzilikazi edala lephalamende uthi uyancintisa kukhetho lalo nyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izifiso zikamqabuko
zela ncube omelele impopomamzilikazi constituency namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa unkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare Nothi lokho kwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo. Sizokuguqula lokho nxa singangena.
Uhulumende weZRPF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa eKhezi awubiza ngokuthi inkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imuli kankomo ithi ayimenywanga. Ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli weZRPF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree okusungula umkhankaso wokudinga usekelo wokukhetho lwenyanga ezayo esabelweni seMathebeleland South. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 elimnyaka kuzalwe ngamathumi ayithoba mine mbili 82. Ngiba neStudio 7 kwantutushathunqa igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokeli wabandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Okunenye asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Ostalo Siziba.
Namhlanje ke besisemahusekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama cluster leaders lama citizen eMashonaland East ke emaphandleni lapho kulama plaza khona kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalangazayo laba ke siyaqala ke ilaunch yethu e-CCC so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye.
Obesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu.
Umongameli advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana lendaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke awasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphumuka vota njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lo nyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxa thina singene kuhulumende uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu imisebenzi mayelana ke lesibhedlela isimo semigwaqo lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumzana osalo siziba umsekeli wesikhulumise CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Lilalele umsakazo we Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampabafu.
Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona ngabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambise emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hhayi lapho ekhaya vele sokuwomile, sokuwomile, hhayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele kuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasti September lapho zibe sezifidwa ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkaja eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akula manzi, uncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiwa inyedi inkomo. Namhlanje kakukho. Inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapate eGwanda South uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo. Ode ha lonyaka silukuza kubanzima. Nxa izulu ngaphansi siphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nxa lingaphangisa ukuna azi asekubi vele, asekurong. Ngoba into yakhona amadama akhona since umbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajana edama kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele, akusatshoni ngitsho. Ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amalutshwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo sesiqhuqa, inkomo siqhuqa iqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem. Kodwa busumangala uma isiqhuqa izife. Ikhona nje esibhekane lakho kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Lebhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okugqutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo.
kuba nje omama bengenile kweparlamente kuma-constituency seats nasekhansilini kodwa inani langikhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokhu ngade sixoxisana labomama bekhuluma njengokufana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunye ade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation ephalamende lekhansilini yikho akumelanga likonteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto okumele zibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelimhluleka ukulungisisa lokhu inani labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela.
Libona konke kuqhubeka kuhle yini, ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho, njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe-voters roll.
Kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe kuvoters roll abanye bajikelwa kwezinye indawo kuma-ward lama-constituency lapha angahlali khona so thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi ababhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduki and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho ku-ward yona le ofuna ukukhankasa khona so besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho kodwa isimanga yikuthi esikhathini sonke even laku-voters roll inspection even nxade bekhangela kuplatform e-star 265 amabizo abo ebephuma kumawodo nalawo kodwa ku-nomination court kayikasekho so ngento sibili esikhathazayo kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi iminjani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapho ahlala khona.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC. Ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele cricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6 umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lo mdlali wethu wechumi lambili ngoba nxa sekungathi akusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amadlabuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kuhambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu leZimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo leSri Lanka intathele izindaba ezemidlalo upresident Midlakama uthi iqembu leZimbabwe lingahlela izivange esimeni esihle ngokunqoba eSri Lanka
amaChevrons nxa engaqoba eSri Lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo ukuthi adlala World Cup abeze eqedile umsebenzi loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngihamba bayinqoba iScotland abeza qualify kuzaba into enhle ngoba badlalela khona ekhaya into ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejengisele deserve sibili ukuthi baqualify.
Umdlalo obuphakathi kweqembu leWest Indies leScotland wona uphelele eScotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu leWest Indies leliqale ukuchaya ibhola lathola amaranza likhulu lamachuma ayithoba minembili lanye 181 kwathi leScotland seliphendula lithola amaranza likhulu lathoba minembili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets. Ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo edolobheni lakobulawayo kusasa bazadideka ukuba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lowenguqu enkundleni eQueen's Sports Club ukuza kuba lomdlalo kakhilingithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBarber Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCape United kanye leHighlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlali weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
athi sisebenza kanzima njalo ngeibreak yaJessica athi we advantage kubuye futhi kube yidisadvantage njengokoach ekhulumile ukuthi last game sawina so imomentum ithathi adlock khona phana so it break line siphamanzi momentum but kube futhi kube advantage cause kwesinye isikhathi sokuthi lathi silungise lapho sisileka khona
emidlalweni edlalweni namhla kusigaba seCastlaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyange leGreen Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanya kuthi eleManyika Diamonds lichayele Shesham nge-1 kanya kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanikilana leDynamo senkundleni eBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngaseGibo ukuthi eleHerentals lizadibana leSimba Bora ngaseMandava ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi igupta langempela lakwaMsendo lensizwa idabuka enkabazwe kodwa icula ikwele South Africa Nancy ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ngiyadele kuze lonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo ngaqala ngibambisana nensizwe okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezulu ka 4 years sisonke nje mina asengikhetha ukudlala umgqobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikandi asengikhetha ukuthi mina ngishaye umgqobanyawo
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukuthenga umculo bazowuthola enkundleni zokuxhumana egoqela o Facebook o WhatsApp nakubo YouTube ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo ngisasebhizi ngakho lokho mina ngise South Africa njengamanje inombolo abazongithola kuyo u 067 695 7371.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli
kubalandeli bonke emhlabeni ngithi kini ngiyanithanda kakhulu ngifisa ningisapote ngifuna nje uxhaso lwenu uthenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona khona iziduduzayo mangabe ulahlekelwe umndeni khona ezimnandi mangabe ujabulile ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo ngiyanithanda futhi sisazoqhubeka phambili sidlala ingoma ngiyabonga kakhulu Dona Lise
themba ke liukholisile umculo kamculi wethu ocula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iGupta langempela la kwaMsendo isikhathi sethu asisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili siloke sisonke kulolu hlelo kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPresidents Jeremiah.
Ngilalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilan
Murara zvakare.